Ukuswelakala kwempahla ezitolo kuqhubekela phambili, njalo nabantu sebethenga buthumuthumu besenzela ukuyagcina abakutholayo emakhaya kumbe ukuthi baphinde bathengise emkambo wensitha. UMnumzana Ngqobizitha Ndlovu, umphathintambo wezamafeyithali, usanda kutshela intatheli zindaba kungxoxompikiswano ethulwe kumsakazo weVoice of America leZimpapers TV Network ukuthi uhulumende uyazama ukulungisa isimo esibi somnotho, ikakhulu ukudinga imali yokuvuselela amafeyithali azakwenza kube lempahla eningi ezathengiswa kwamanye amazwe. UNdlovu uthi abantu kumele babekwazi ukuthi ukuzamazama kwemikambo yemali yikho okwenza ukuthi kube lokusilela kwempahla, njalo enye ikhuphuke intengo okungapheliyo. Uthi imali lohlobo lwama-bond notes ledola leMelika kuyalingana.
Our position is remain the same. There is one-to-one convertibility of the bonds, US dollar, if I may use that term, RTGS. And government is making all the necessary measures to make sure that this happens. And so we had a few days ago when our finance minister was in Bali. He did also highlight that to the nation.
Kungakanani uhulumende wenza kahle ngokwethula imithetho yokuthuthukisa ilizwe. Engingakutsho njalo yikuthi isisindo semali yohlobo lwebhondi ledola leMelika siyalingana. Lokhu kugoqela le-RTGS.
Kodwa-ke, akunjalo emigwaqweni lapho okuthengiswa khona idola leMelika ngama-bond notes akhuphukileyo. Lokhu kwenza imali igugudeke isisindo isisesikhwameni somuntu. UMnumzana Lungelo Ndebele, okhulume lomsakazo weStudio 7 ngesikhathi edinga amafutha okupheka, uthi sokuhlupha ukuthwala imali kweleZimbabwe.
Ya, khathesi isimo sizima, awusoze bekwazi ukuthi khona kuyavuka kuminjani kusasa. Ukuthi uzathenga into ozayithenga kusasa, uzavuka imalini, awusoze bekwazi. Ngiyaphila confidence ngempilo yakusasa. Izinto zonke ziyakhwela, ifiweli ayitholakali, asikwazi ukuthi senze njani. And esikutisayo ukuthi nga i-government iyakwanisa ukuthi ibuye isitshele ukuthi khona uhlupho lolo esibhekane lalo kathesi lukhona isikhathi esinganani. Esibona ngani kuliphutha ukuthi khona i-government vele ayisazisi ukuthi khona isimo sinjani. Sizabe zikhulumela nje nxa besema emihlanganweni yabo ndezifeni nje ngabe zikhulumela nje ukuthi hayi isimo siza improve kodwa abakaze basenzele esikufisayo lesingathi state of the nation address.
Unkosikazi Nothabo Nyathi, esinye isakhamuzi sakoBulawayo, uthi okunye okunjengezilimo kulokhu kusatholakala ngentengo efanayo ngoba abakuthengisayo besaba ukuthi kungabola kungakhuphuka intengo.
Intengo yombida, amatamatisi kumbe ikhabheji hayi lokhu ingaqansanga.
Usomabhizinisi wakoBulawayo, uNkosazana Ruth Moyo, uthi bahlala bekhuphula intengo yempahla ngenxa yokuthi yikho kanye okwenzakala lapho abathenga khona impahla etshiyeneyo.
Ya, impahla azisenantengo eyodwa ngokuthi okwenza njalo sihamba kumahostela sithole amanye ama-price. Uzathenga upray nge-price eyinye namuhla uyathi usubuyela ufice kungasela. Suppose ukuthi khona uhambe edinga kwamanye kwezinye indawo ungafica intengo yangikhona ikhuphukile. So lawo ungasithenga intengo ikhuphukile sokumele lawo ukhwele. So uyafica ukuthi khona every stock iyabe ile-price e-different ngoba ama-prices esiza ngawo a-different.
Intsha yona ithi abakhokheli kungenzeka ukuthi bengabe bengasela macebo, kodwa kuhle ukuthi abantu bebambane kungakhathalekile ibandla abavela kilo. Lokhu kukhulunywe ngelinye ilunga labatsha elikuhlangothi lwezanu PF Youth League, umkhokheli Dube.
Isituation le khona lapha eZimbabwe inzima for sonke ukukhwela ngazo ezitolo, akulani ukuthi ngwezano, akulani ukuthi ngwe-MTC. Mina ngwezano, I'm a supporter of Zanu PF, yi-youth yeZanu. But into ezenzakala ngakhona zitshayisa ngekhanda. Upresident uthule, president wethu akhulumi, angikwazi ukumbula enye iplani kumbe kulunya kwethu bafuna ukusenzela khona. Kodwa siyafisa ukuthi ngabe uyathatha inyathelo njengomkhokheleli wethu akhulume something, cause situation le inzima for wonke umuntu. Thina bezanu sisafa kakhulu, sebesi-challenge ngakho amanye khathesi ngabe lama prize nezitolo, but ama prize ngathi sonke. And izinto ziqhela day in day out. Imshova kungatshaya u-7 yabe ziyi-$2, then ama-pay asikhwezele.
Ohlaziya ezomnotho umnumzana Sivumo Dlodlo uthi uhulumende kasela macebo okulungisa ezomnotho. Ugcizelele esithi kumele umthetho ufane kubo bonke abamabhizinisi ikakhulu ekuthengiseni imali yakwamanye amazwe.
Uhulumende akumelanga ewandlulele amankampani ngokuthi ungubani umnikazi wayo. Kufanele ewaphathe yonke ngendlela efana nayo, kungakhathalekile ukuthi bathengisa kanjani, ngoba kulabanye abalezikhundla abaphezulu ngale abangamthiwa bona bagcinwa ngcono. Singakhangela bona baya bethengisa nge-US dollar, kodwa amanye amankampani ezinye izitolo kuthiwa bengathengisi. Ngakho uhulumende kufanele bone ukuthi umthetho wakhe uyawufananisa kubo bonke abantu abathengisayo. Njalo singakhayela isimo ukuthi siyazi lokhu esiba nzima, sokufanele evume yena uhulumende ukuthi useyehlulekile. Kumele evume ngoba khathesi lapha isigaba sesifike khona, sokusesigabeni sokuthi sokufunakala amacebo abantu abaningi, hatshi amacebo abo kuphela. Bengayenza i-command economy ayisoke ivume vele ngalesi sikhathi esesikhona.
Kwezinye indawo abantu bacelwa ukuthi bathenge amanamunedelo okunye okuninginingi bengakathengi isinkwa, amafutha okupheka lokunye. Intengo yamafutha okupheka esemthethweni i-$3.70, igabha lesilinganiso sama-liters amabili i-2 liters. Kodwa kwezinye izitolo umuntu kumele akhokhe ichumi lama-dollar, i-$10 kusiya phezulu, njalo izitolo eziwatholayo amafutha zithengisa igabha elilodwa umuntu munye ngamunye nxa esethenge impahla ezedlula ama-dollar angama-10. Ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo. Ngubathabile Masuku.